So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mpandula 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York lamuhla.
Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelele nomzima ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngezingendlela eqondile, hathi indlela le eyalabadoda enato athi naye lamla inika abanye indlela ukuthi bathaye abanye.
Kodwa abanye bathi bakhangelele ukuthi uMnangagwa uzaphinda amazwi akhe ajwayelekileyo awukususwa kwama-sanctions.
Uzakhuluma esola lezijeziso zenetho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakahulumende lebandla lezanup f.
Umthethwandaba we-nomination court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election eye-insiza.
Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede.
UZulu wakumadlambuzi ePlumtree usele ekhala ekhuza umhlola ngoba izigilamkhuba zifike komunye umuzi phakathi kobusuku zatshisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni leNew York ngolwesibili lequla elilabantu abambalwa ababalisa abaphathintambo bakahulumende abachiyeneyo kanye labantu bakhe ababili besebenzisa indizamtshina yokweboleka ehlawulwa inkulungwane zamadola ngelanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi iqula leli likhulu okunganani, kodwa bonke abaya emhlanganweni weUnited Nations bayandise ukuphiwa inkulungwane zamadola ngelanga zivela kuhulumende. Omunye wabekade beqoqe ukutshengisela lapho uMnangagwa esehla endizamtshineni egcekeni le-JF Kennedy eNew York. Umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi owebandla lezombusazwe le-People's Patriotic Party utshele iStudio 7 ukuthi abanelisanga ukumbona uMnangagwa. UMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe edaleleli ele-General Assembly ngezikhathi zantambama lamuhla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngakhangelele ukuthi kwethulwe uMnangagwa.
Umbono wami ngenkulumo engenziwa ngumongameli Mnangagwa enkundleni yezizwe zomhlaba iUnited Nations General Assembly ukuthi uzazama ukucolisa alolonge umbuso awenza kuleli lizwe, abe sekhuluma la ngakhona ukuthi ofuna ukuzohlangela imali lentuthuko eZimbabwe ukhululekile khonoko kuthiwa iZimbabwe is open for business. Njalo uzakhuluma esola lezijezi so zenetho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakahulumende lebandla lezanup f. Uzabe kusola konke khona lokho esidikazesulwe lezo zijeziso ezibuyisela ilizwe emuva, zilimaza uZulu lomphakathi weZimbabwe. Lanxa kodwa eqinisweni indaba lezijeziso ivele iqondane labona babephula amalungelo luntu kuleli lizwe, ngibona kuyabezama nje ukulolonga izinto ezivele zimadlala ezingalolongekiwe.
Baba Mkandla, Nga sikhangela uZulu wele Zimbabwe umbono kaZulu engafisa ukumuzwa ekhuluma ngani umongameli uMnangagwa.
UZulu weZimbabwe ngibona ngathi angakhangelela ukuthi aluba engumongameli oqotho oqinisekileyo kakhulume ngokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Abantu bangabotshwa amahlayana, abantu bangahlukunyezwa, abantu bahlonitshwe, kube lobudlelwano obuyibona obuqondileyo phakathi kukahulumende labantu. Njalo lalabo abalembono ephikisana lebandla lakhe imbono yeZANU-PF ngabakhululwe, bakhuluma bakufunayo. Akula muntu owaginqula ilizwe ngokukhuluma ngomlomo kuphela, kugcine kusiyakhatshana le ngoba nalapha emlonyeni kuyabe kungakhulunyiswana kuhle lamagama aphumayo kayisiwo. Abantu bakhangelele khona ukuthi ahloniphe umthetho womhlaba onanzelela kwehlukana kwembono yabantu. Kodwa kambone kukhuluma khona lokho, lami nje ungafana lokuthi liphuphe engilalo ngohulumende engikhangelele ukuthi enze ngcono kulalokhu akwenza khathesi.
Aloke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezombusazwe ubeqoqa le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer ubuye wakhuluma lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF njalo ocubungula ezombusazwe ukuze sizwe owakhe umbono ngakhangelele ukukuzwa emazwini kaMnangagwa.
Kunengi uPresident Mnangagwa alakho okunye angaza kwethula kumhlangano lo we-UN ngoba umumo womhlaba nje ubona umi mazonzo unje izinto zikhole zaphuphuka asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima sikhangela lezinto ezikubo Russia ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo hathi indlela leyi eyabantu eNATO atinqayilamla inika abanye induku ukuthi bachaye abanye abathi benamla benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo esenza ibhizinisi yabe ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo. So uMnangagwa ukholako kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwecorona nale esiphuma kiyo. Ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Aloke ngumnumzana Believe Gawule ingcwethi kwezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza ngeviki ezayo. Lolu khetho luza ngemva kwelwebulilima lapho ibandla le-CCC elathola izikhundla ezimbili phakathi kwezintathu ezazincintiswa. Emthethwandaba wayizolo ibandla leZANU-PF lele-CCC yiwo wodwa azamelwa kulolu khetho. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, saqala ngokumbuza ukuthi kuhambe njani.
Ubaba uGumede uyikandidenti ekhethwe ngabantu bakawadi 4. Uyikandidenti ebivele ikhalelwa ngabantu kuba bebefuna abamele njengojaha njengomnumzana abambone elesisindo sokuba angabamela adale inguquko lapha kuwadi 4. So sithi kuye amhlophe. Ubaba uGumede uzaqondana lokhulu ubaba uDaniel Dube omele ibandla leli elibusayo ibandla leZANU-PF. Umuntu omdala ukhulu uDaniel nguye ongene emele iZANU-PF. So ngamafichane sithi zindala zombili, kakekho omunye osuka kwelinye ibandla. Amabandla la amancane kulolu khetho kawangenanga.
Wona umumo unjani? Siyasizwe kwesinye isikhathi nxa kuyukuthi kuza kuba lokhetho kulokuxokozela.
Umumo msakazi uthule okwakhathesi
kodwa ngendlela okwenzakala ngayo kukhanya engani ibandla leli elisabusa okwakhathesi ibandla lezanu PF liyaxokozela njalo lobuhlungu ngendlela eladliwa ngayo ebulilima. Ngakho ke lizama ngazonke indlela ukuba lilungisise amaphutha awo lawa angasalungisekiwo. Baphithizela kakhulu izimota zabo zigcwele iward 4 yonke. Kodwa abantu bakogodlwayo bakhanya bathi hayi kwanele umbuso wezanu PF bavele sebe usuthi.
Kukhetho olwedluleyo sibonile ukubana bekungani kulokunye okungazwisisekiyo okufana lokuthi abantu abaningi bebevotelwa kubethiwa bona kabazi ukuthi bazivotele. Liza kusebenzisa njani elikufundileyo?
Abantu bakugodlwayo komahlaba ithwale balesilogani kumbe balophawu lwabo olokuthi kusasa kayidala ikwesaba votela ugodlwayo myama. Ngalokho babesitsho ukuba uwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana uAugustine Gumede ukuba abamele abe ngukansela wabo kuward 4. Kungamalungiselele ukuba ngomnyaka lo ozayo bazabe bevotela upresident uNelson Chamisa uadvocate. Uwesaba lokwethusela kungaba khona, abantu bakogodlwayo bazimisele ukuba bangaze kuthwe bayancediswa ukuvota, bangaze kuthwe ngabakwazi bona ukubhala kumbe ukufaka uxabo nabekwazi. Bona bazavotela iqiniso, bazavotela ikusasa engcono, bazavotela amathuba abantwababo ukuba babe lempilo engcono, bazavotela inguquko. Ukwethusela bangethuselwa konke abakufunayo abantu bezanu PF, babathengi ngayo yonke into abafuna ukubathenga ngayo. Ngoba sebeqalisile ukuholisa abantu umumbu, sebeqalisile ukuholisa abantu ezinto eziningi ezingaqedakaliyo ezingadala imehluko empilweni zabantu. Kodwa abantu thina sibakhuthaza ukuthi bahambe bayethatha konke lokho okuholiswayo, ngoba kuyimali kahulumende, kuyimali yama taxpayers, kungasimali ezanu PF. So sithi abahambe bayethatha ngobuningi babo. Yikho sithi abantu be-CCC ngababe luhlaza ngaphandle babe lithanga ngaphakathi.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathabeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Kasenelisanga ukukhuluma labebandla lezanu PF, kodwa sizaqhubeka sisenza imizamo yokuthi sikhulume labo kuhlelo ezilandelayo. Kolunye udaba, izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukubuthana lamuhla esontweni yeBrethren Christ zithandazela abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababothelwa ezombusazwe. Umfundisi Milson Dlovu ongomunye wabaqoqa lomthandazo uthi abantu abaningi abamabandla aphikisayo bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uzulu wakwaMadlambuzi ePlumtree usele ekhuza umhlola phezu kwesehlakalo sezigilamkhuba ezifike komunye umuzi phakathi kobusuku ngolwesibili zachisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Umuzi lo osesigabeni seMkhomeni. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe amalunga alumdeni, omakhelwane batshele iStudio 7 ukuthi lesi isimanga esithiye isigaba sonke sibambe ongaphansi. iStudio 7 ithunyelwe umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa ukutsha okwenzakeleyo. Abantu laba babikwa befike bacela ukukhulekelwa ngubaba walapha ekhaya ebusuku, kodwa uthe esithi kenelisi kubanceda basebevuka ubhova bathungela izindlu ngomlilo kwatsha yonke impahla. Abantu balapha ekhaya babikwa besinde ngokubalekela enkambeni yamapholisa. omakhelwane baqoqene balonda izigilamkhuba lezi umkhondo wazo waze wayaphelela emngceleni weleBotswana. Akwaziwa ukuthi kahle kahle inhloso yabantu laba ibingeyani lokuthi vele bangobani. Sizaphanda silethulele okugcweleyo ngalolu daba kwezinye inhlelo zethu ezilandelayo. Oba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izigidi zamadola ziyacathiswa esikhwameni sikahulumende kulandela ukungahlelwa kuhle kwamanombolo. Lokhu kuphume kugwalo olwalotshwa ngumgcini ingcebo kahulumende u-Auditor General unkosikazi Mildred Thierry kumbiko wakhe wendleko zomnyaka odluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isigaba seMathebelele North sesengezelele umhlabathi ohlanyelwe ingqoloyi lo umnyaka isuka kumahekthe afika phose inkulungwane 950 ngomnyaka odluleyo aya kumahekthe azinkulungwane ezintathu 3000 lo umnyaka. Oba manje ke sengidedela emuva ngelitheke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
Studio 7 ijambo leni liphelile kodwa abantu bazange balungise imbuso lokho esimale ezalo kathi linjani amapolice.
Uthulo bakithi salubonani kustudio 7 sesuke ngangena amazwi amakhulu. Hayi ubaba lo lenkinga lo mnangagwalo vele kufanele abotshwe ngoba nguye umuntu waqala igugura wundi kathesi warepa. So into zonke zonezo vele zinkalakata zamaphutha zonezo abantu nxa betshengisela abaright baqonde kakhulu. Baqonde kakhulu sibili vele lecala elikhulu kakhulu umuntu lo.
Salibonani salibonani studio 7 salibonani. Hayi thina siyaphila siyaphila. Ngiyabingelela labalaleli be Studio 7. Ngiyabingelela labo. Mina lami ngiyacela ukuthi ngabe amapolisa ayenza okomthetho. Ayekelane lokubopha abantu abangela macala. Babophe abantu abalamacala. Njengondoda lona wathi uChamisa kumele abulawe labasekeli bakhe. Undoda lona kumele abotshwe lwana. Kodwa akakabotshwa. Lakatesa asikezwa ukuthi ubotshiwe kumbe uhambile emthethweni asikezwa. Siyacela ukuthi ngabe kuyenzakala bayekele abantu abangela macala babopha abantu abalamacala. Lawo amapolisa angabi awezano kodwa abe ngawelizwe. Siyacela siyacela. Ngiyabonga Studio 7.
Awu lithona njani lithona njani ha lithona njani izintatelize. Kanti mina ngilo mbuzo lapha. Umbuzo wami uthi kanti kodwa mpela ngibone kunama picture layo umnangagwe vula amathwele kambe kodwa mpela kanti ikhansila iyethu ngoba izinto zekhansila ezifanele ukuthi zivulwe ikhansila lezamathwele president ufanele ukuvula izibedlela lezikolo into eziyovula ithwele hayi bakithi hayi hayi lo muntu sekhulile mana waye benganikeza abanye ichance ukuthi abanye nje ichance ingengentsha babuze ngoba uyabona ukwenza kwakhona kusakwenza komuntu right lo ungaziyovula ithwele into ungumongameli
yebo yebo siyalibingelela ku studio 7 thina siyaphila kunela ngokuchisa hey kunzima mhlaba wonke uyachisa amakhanda konke kulisini isimo siyalokuchinja sithi kube sibuye ezimbabwe siyephumula ngenxa yokungabangcono kusumbike sinayisuthi uhluphe sinalo lapho egangeni sisebenza nzima sithola nzima kathi ngabe siyikhakide ezimbabwe ngabe siyaphumula singasebenzisa isimo
livukanjani ku studio 7 bengicela ukuphawula lamba fowethu ngenzame faka umbono wami kancane ngibingelele bonke ababali bezindaba ze-studio 7 ithini njani lonke into engizayicela ku-studio 7 yakuqala ngeyokuthi bantu asihlonipheni i-studio 7 singathethisani singaqambani ngamagama singakhombani ngeminwe le istudio yistudio yethu yokukhululeka sikhuluma imbono yethu singathethisani thethisana sibe ndomoya kankulunkulu ngoba abanye sizabe sikhuluma kodwa ukuvota singavoti lokho esitasivote neuchamisa ngakho right yomna ngakho ngakho right yomqondisi ngakho right singakhulumi njalo asikhulumeni ngomoya kankulunkulu singaqambi amabizo abantu istudio 7 yakhuluma khulumayo ngumzingaye osukela ukwanesha kula ngithi kanjani wami satiyo lapho enkulumane emaqhawe lapho noba wami umazisa khona lesente lukwane ngithi kanjani lonke
leyo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke elisithumela yona. Eminye isuka ibe mide kakhulu, siyasithole eminye engama-10 minutes, 5 minutes, 8 minutes kusiya khonale, kodwa ke ungasithumela ke 2 minutes kumbe 1 minute uyenelisa ukuthi ukhulume konke ofuna ukukukhuluma. Siyabonga. Kwezemelika, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usedlale indima enkulu ekuhlonipheni lekulondolozweni kwamalungelo oluntu ikakhulu awemihlobo elabantu abalutshwana ama-minorities ngesiNgisi. Umnangagwa wethule amazwi la izolo emhlanganweni we-United Nations obubhekane lokuhlonitshwa kwamalungelo owe-13th anniversary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Lamhla ke umnangagwa ukhangelelwe wethula amazwi emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. Untungameli Nkomo we-Studio 7 ubuze ohlaziya ezembusazwe umnumzana Tifa Dube ukuthi uthini ngamazwi kamnangagwa awethule izolo.
Njengoba lisitsho ibala elithi amalungelo oluntu babuNkomo, kunjalo okuyinto emqoka kakhulu kithi singabantu, noma umnyama noma ungumhlobo bani noma uyini, kodwa ke amalungelo omuntu ayinto eqakathekileyo kakhulu ayenza umuntu ukuthi azizwe ebelonga esizweni. Ngibe sengincipha ngibuye njalo elizweni lethu eZimbabwe ukuthi nxa sisizwa umongameli esitsho njalo, kuhle ukuthi akubone njalo abekwazi ukuthi kulento okuthiwa ngamalungelo oluntu adingakala ukuthi aqakathekiswe ebantwini bakhe. Sifisa ukuthi ngabe le ngoma leyo iyaqhubekela phambili ayikhulume njalo ayivivinye ibe yilingoma iyeqiniso. Kodwa ke eZimbabwe ye nxa sibona izinto ezifana lokuqakathekisa izindimi, ukukhulisa izindimi njengoba namhlanje sesibona emsakazweni sokukhulunywa isiTonga, sokukhulunywa isiVenda, kukhulunywa isiXalanga, kukhulunywa isiNdebele, kukhulunywa isiShona, kukhulunywa nesiKhiwa, ngibona ingathi i-diversityness yena leyana itshengisela sobala ukuthi kule recognition yokuthi kuyaqakathekiswa indimi zabantu. Kodwa ke sibe sesibuya futhi njalo njalo nxa sisibuya kwezinye ikakhulukazi ezomthetho andaba sibona ingathi kusasilela kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kulokuthi ezinye izinto zonakale abanye abathi sibabone bechaywa ngempama nje phezulu kwesandla okuyinto encane kodwa uthole ukuthi mhlawumbe okuya kwinto encane kodwa mhlawumbe uthole ukuthi umuntu wenze icala elikhulu ukuthi ngabe uthole ukufanele ukuthi umuntu uyabhala ejele kodwa kubese usithi abanye abantu njalo nxa bengawonanga icala eliyangaphi kodwa kubese kutholakala ukuthi abantu sebebolele emajele ngento engafanelanga ukuthi ngabe babolisele emajele yonke into ayilinganiswe kuwo wonke umuntu waseZimbabwe baphathwe ngendlela efananayo kungakhethelekile ukuthi wena ungubani kungakhethelekile ibala kungakhethelekile noma ukuthi uyinkolo yiphi noma ungakhethelekile ukuthi ulandela liphi ibandla lezepolitiki nxa uwonile nxa ungawonanga akube njalo
uMnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Ubona ekhuluma ngani kahle kahle?
Umongameli uMnangagwa inkulumo engibona ukuthi izabe inkulumo esegudwini kakhulu kuzabe kuyinkulumo yezitshezo zenotho okuyinkulumo esiyaziyo sonke ukuthi ayihlatshelwa ngabaseZimbabwe kuphela kodwa ke ngamazwe amaningi aseAfrika bayakhuthaza ukuthi izitshezo zenotho azisuswe bese kubuya njalo ngibona ukuthi enye inkulumo azabuya ayiphathe uzaphatha njalo inkulumo yokuthi iZimbabwe is open for business azame ukuthi muse njalo azame ukuthi abakhonvince abanye abafisa ukuthi babuye bezotshala izimali elizweni leZimbabwe ukuthi ababuye bezotshala izimali ngenxa yokuthi iZimbabwe is open for business ngibona ngathi yizo inkulumo kakhulu azabe ukuthi uzifaka etafuleni noma ezabe zindaba mlonyeni enkulumeni yakhe azayibeka eMelika.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwele Bilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lingakhohlwa ke lohlelo lwe live talk esilipha lona malanga wonke ngobusukusela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu ngo 8 o'clock ntambama. Ingoma kamoyi uLucky Dube isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York lamuhla. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-Insiza. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.